Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 7 Ncwabakazi 2022 ngokhipha Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo, ayizange abantu bakuthola ababekulwela, kwaba labantu asebehayijeka istruggle.
Uzulu ukhonana ngosuku lokunanza amaqhawe.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and uKhonti Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ngathi uma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi.
Bahlulukelwe abasebenza lo muyi uKhonti Loving Mhlanga osakhulayo uthi balanhlelo eziningi ekhezi. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Sasa lusuku lwe Heroes Day, baningi abantu bakhonona ngosuku lolu. Kusasa kunanzwa usuku lwamaqhawe ole Heroes Day kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi okuningi okubi okwenzakala eZimbabwe ayisikho abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Bathi ukwephulwa kwelulungelo loluntu kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse kuze kube namhlanje, ukuhlupheka kukaZulu lokunye kwephula inhliziyo ngoba abansundu balela uzibuse okumele abalethele impilo engcono. Umnumzana Patrick Dube owayekubutho leZipra uthi kubuhlungu kakhulu okwenzakala eZimbabwe.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo, ayizange abantu bakuthola ababekulwela. Kwasuka kwatshintsha nje, izinto zatshintsha, kwaba labantu asebehayijeka istruggle. Basitshintsha benza ngendlela bona abafuna khona, ukuthi bazaba betshiyelana, ofayo kungena omunye, kuyinto yinye abayenzayo. Ubusela, ukutshontsha, wake wabona ilizwe lithiwa licatsha ama-15 billion. Angithembi ukuthi laba bantu kulento yokwenza ngokufuna ukunceda abantu. Mbona ngathi baliphethe ilizwe njengokuthi bafuna ukuthi libe ngelabo, thina basikhangela njengenyamazana zabo.
UDube uthi usuku lwe-Heroes Day alutsho lutho kuye.
Engikuzwa kukhulunywa ngale holiday mina kimi vele akukaze kungene, ngesizathu sokuthi uma ngikukhangela ngibona ngathi kulapha okubekwa khona abantu bezanu, ngoba uma ungekho kuzanu awuyi lapha. Mina khona vele ukuya khona angiyi. Thina sile ndawo zethu lapho esibuthana khona, sicabanga abanye siyizibra, ngoba lokhu sikubona ngokwezanu.
Umnumzana Isaac Mabuka okubandla lezibapho uthi okwenza abantu bengananzi usuku lolu yikuthi ibandla elibusayo lifuna ukukhanya engani yilo lodwa elalwa impi yenkululeko.
Abantu abalwela ilizwe ayisithi ngama-war veterans, bazimisela ukuthi bancedise ukuthi ilizwe liye phambili. Kodwa njalo phakathi kwabo kulabanye abathi bona hayi, thina salwela ukuthi sibuse, nxa singawusabusanga hayi sekulwiwa. Hatshi bo kakithi, salwela ukuthi wona sibe ne-majority rule. Ngiyakhumbula ngo-1971-72 lapho kwabuya umuntu owawuthiwa ngu-PS, kule PS Commission. Lo wayethi kona i-England ithi kona kubuse abantu abafundileyo, nabantu abalemali, nabantu abalama-property. Hayi, kwaba nomsindo kakhulu ngoba into eyayilwela lapha yi-majority rule, ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume, avote ngendlela afisa ngayo. And njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi kona nxa ubani engakusanga, hayi kungangcono ukufiwa. Hayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalwela ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho ukurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngama-kips sibachaya ukuthi wona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lokani.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sezaphu uthi abalwa impi yenkululeko baphethe kubi eZimbabwe.
Usuku lokunanza amaqhawe oyenkululeko yeZimbabwe kulosuku oluthi thina njengozaphu esiziqhenya ngalo ngoba amaqhawe ethu awezipra ahamba ayalwela inkululeko yethu. Kodwa ke sithi sibananza sinanza la maqhawe sibuhlungu ngoba iningi labo lafela mahhala. Akulaba kutholayo khathesi njalo laba abaphilayo baphila impilo yokucela yokudobha emabhini. Ngalokho ke sithi sibuhlungu kakhulu. Inkinga enye esilayo ikuthi nxa sokunanzwa amaqhawe, sesibona sokunanzwa amaqhawe kubikelwa indoda enye nje eyi-1 ukuthi yiyemelithi yona nxa ivukile lo nkosikazi wayo baxoxe bathi hayi lo liqhawe lo kasiqhawe. Thina sibone ngani lokho kubi kakhulu. Sizananzelela njalo ukuthi kuthe kuhamba abanye abezomculo kwatholakala benikwa isicoco sobuqhawe kodwa kuthe kuhambe ubaba uKhonti Mhlanga esibone yena enikwa nje uncedo lomngcwabo. Ikho lokho esithi thina sibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu.
Ibandla elibusayo lithi lukathekile kakhulu usuku lwe-Heroes Day. Umnumzana Eliphas Mashaba, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi
kusasa sikhangela ukukhumbula ilanga lethu eliqakathekileyo elizweni, ilanga lokukhumbula amaqhawe alela inkululeko yethu yeZimbabwe ayiwo asilethela uzibuse 18 April 1980. Kungayisibo abasuka bathatha izikhali kuyalwisana lesitha. Ngaka isiphuku lapho esikhona ngahambe nxa lokho kusaliwa. Sikhumbula ke amaqhawe, sikhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo. Abanye balele lapho okungaziwa khona. Sikhumbule njalo kakhulu ababhonjwayo, abantu babhonjwa, ama-comrades abhonjwa kubo Tanzania, abhonjwa eZambia.
Kukhangelwe ukuba kuzayenziwa imicimbi yokunanza usuku lolu kusasa elizweni lonke jikelele. Baltani kakhulu abasebenza lomuyi uContinua Loving Mhlanga obekwe emathuneni omdeni wakhe elupane izolo. Ubhekilizwe Bernard Ndlovu wangena kumdlalo wokuzidokozisa olisihloko esithi amakorokoza, uthi uMhlanga wamnceda kakhulu.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and uContinua Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ngathi uma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi. Lafezeka-ke iphupho lami, sahlangana loMhlanga. Ngiqala ngi-acte kwenye idrama wakuthiwa Ngihle Ngemntanami. Ngase ngiqala nami nje ukufika emakhosi, ngase ngisazana naye uMhlanga. Wangibiza-ke ku-audition yemakorokoza, lapho engafika khona ngathola irolu ka-AK. Angakholisa kakhulu ukusebenza loMhlanga. Angikhumbuli langelilodwa ilanga lapho esaxabana khona si-actor sikuset kumbe kusenzakalani. Umuntu nje angizange ngilahlekelwe futhi yinhlonipho le lokumthanda nokumhawukela indlela ayesenza ngakhona izinto entweni zedrama. Ngithe manje even noma sengiqedile sengingasekho sengisebenzele eSouth Africa, ngike ngathola ithuba lokumfonela. Ngifisa ukuthi kakhulu ngiyenza i-documentary ngaye nje. Saxoxa wathi hayi, qhubekela phambili Ndlovu, ukwenze lokho uma ufisa ukukwenza. Ngafika futhi epointini lapho engangifisa khona ukuthi ngilide i-process yokuthi abantu bacela ukuthi uMhlanga aphiwe i-honorary doctorate. Wayediscouragea leyo i-idea uMhlanga, wathi yena akafuni ukuthi aphiwe ulutho ngenxa yokuthi kuthiwa abanye abantu balutholile, ngoba leso sikhathi u-Oliver Mtukuthi wayethole leyo nto. So ayi, kwaphela lapho-ke.
Uthi uke waxoxisana loMhlanga kulezi nsuku ngokunengi.
Sithe manje ona la malanga inyanga ezimbili ezidlulileyo kwaso sithi uZenzo uMzambane waphonga ufaka ku-Facebook ukubonga ebonga uMhlanga. Sakujabulela sonke. Omunye uBlair elaye futhi webesebenza naye wasesithi yena hayi, why nje singayenza i-documentary sibonga uMhlanga. UMhlanga ubengaguli ngaleso sikhathi, besingumuntu nje owacabanga leyo idea. Ungakuhamba-ke manje YouTube ufikuthi Qantas profile uzayibona leyo small documentaries about 18 minutes sibo umhlanga abantu pho abavela kundawo ezihlukeneyo zelizwe bebo umhlanga ngendlela asebenza labo ngayo.
Ubhili kaSayira umtshayeli wezimoto zonke zikamhlanga uthe amade
ajoyinte amakhosi ezekarateka incane akhulele emakhosi senze karate. When I got my license I was the first boy fana owayethanda umalume ukuthi anike ikhombi kungele omunye umuntu wake wabamba ikhombi le ayithengwe emakhosi to drive it and test ukuthi njengoba ngimfitshane kangaka can I manage to drive. But I'm surprised from there ngadle ngangena emakhosi as a driver. A driver ngashiya ku-actor mbishana but ngangena specific imisebenzi wami wasungoku-driver. So ngithi my man, I'll always cherish you and I will remember you. Rest in peace my man, malume, my godfather.
Umhlanga ubedume kwezemidlalo yokuzithokozisa liyamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Sange nesigabeni esilandelayo sikusihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Anthony Blinken, umphathitambo wohlangothi lukahulumente wawale Melika obona ngokudlelana lamanye amazwe, usefikile kule South Africa uhambo lwakhe lwezekazwe le-Afrika. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lakwele Rwanda. Ukhangelwe ukuba uzakhuluma ngezombusazwe, ukudumala komkhathi, indlala lokunye. Uhambo lwakhe ulwenza ngesikhathi eRussia lisanda kuthuma umphathintambo obona ngokudlelana nabanye amazwe ukuba ayixoxisana lenkokheli yamazwe athiyeneyo kuzwekazi le-Afrika ngezombusazwe, impi ephakathi kweRussia lele-Ukraine lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kubiza imali ephezulu ukuthi umuntu abe ngumongameli wakwele Kenya. Okwamanje abakhankasela ukhethwa nguZulu kukhetho oluzayo kubikwa ukuba umuntu munye ngamunye uzasebenzisa imali edlula kancane izigidi ezingamajumi amathathu amadola eMelika, 33 million United States dollars. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwabafana ukuthi kambe bakhuliswa njani kulezi nsuku nxa siqhathaniswa lakudala. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Kunzima kulezi nsuku babudiwe ukuxhumana labafana kumbe ngithi intsha yonke nje abantu abethu laba bakhona kulezi nsuku, ngoba impilo bayibukela kweminye imizi ngaphandle ukuthi kuphilwa kanjani, bese befisa ukuthi ngaba labo bangaphila leyo mpilo. Kanti ekadeni umfana wayefundiswa nje izinto ezifana nempi enxa singasukela nje ngezikhathi la kwakusaphilwa khona ngezimpi. Kwakuyukuthi umfana nje nxa ngumfana osekhulakhulile buthwe ayofundela ukuthi naye abe libutho lenkosi. Ingakho uthola ukuthi abafana abancane nje ku 12 years kusiya phezulu babebutho abayehlala esikondlweni belusa izinkomo zenkosi.
Kwakusebenza yini konke lokho baba Ngwenya?
Ngokwenza njalo kubenza bakwazi ukuthi kwazona inkomo zinakekelwa kanjani, njalo bakwazi impilo yokuphila kanzima behlala esigangeni, babekwazi nokuthi yiziphi isihlahla kumbe izithelo zeganga ezingakwazi ukuthi baphile ngazo, ngisho nezelapha imbala. Kusiya ngokuchiyana ngokuthi lokhu kusiza nxa ngabe umuntu elenkinga engakanani. Kodwa nxa sobheka abantwana banamhlanje abafane nabakudala, ngoba impilo ibhekwa laphayana kweminye imizi, iphinde ibhekwe nje ezintweni ezifana nawo amafoni labo ama-TV laba lasesikolweni imbala. Umuntu uba lesifiso, abe lephupha, abe le vision lokuthi ufisa ukuthi abe njani. Lokho futhi kumenza abe sensitive nxa ebona ukuthi ke ngapha ekhaya lokho kwenzeka kweminye imizi akwenzeki. Sometimes kumenza abe nenhliziyo encane, abe sezitshela engathi mhlawumbe yena akathanda kumbe akaphathwa kahle. Yikho kudala futhi lokuthi kube nzima noma uzame ukuthi uxoxisane naye uma kule nkinga ethile. Sokufanele uzame ukuthi uthole indlela lapha abe jabule khona kumbe ngento ayithandayo ngoba esikhathini esiningi unga thutsha ngokumsola kumbe kumgxeka ba nokuzwela okunzima kakhulu ukuthi esesikhathi bangagcina bekhalala ekhaya kwesikhathi egcine ekuthukuthelele engasakhulumi nokukhuluma nawe kwesikhathi noma uzama ukumbonisa ngobunzima ngobungozi bempilo ayiphilayo yena abesebona ngathi wena ususuke wamfakela imigoqo kakhulu ukuthi angakhululeki njengosowabo laba akhula nabo.
Hayi-ke isikhathi asavumi okwalamhlanje, sicela ugqibe khonapho babangwenya.
Kumele uthole indlela engathi i-weak point yakhe lapha ozokwazi ukuthi umngene ngayo. Lokho kuzokwenza ukuthi umlayezo wakho uthole indawo enhlizweni yakhe. Njalo angakuthathi njengesika, akuthathe njengomuntu omthandayo omfisele kusaselihle. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu-ke ubaba uMbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Nanku esilethulela khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethu namhlanje siyahlangana lalo encwadini yezaga 8 amavesi nje amabili verse 12 lo 18 kufundeka kanje. Mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni ngithola uwazi namasu. 18. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wokuphoxo inyakuzonda. La ngamazwi esiwathola njengokuloba kukaSolomon ngamazwi akhulunywa ukuhlakanipha kuzenza umuntu ophilayo obonayo ocabangayo. Uthi yena uhlakanipha wakhile ewuqondeni uthola ukwazi namasu. Ngendlela kutsho ukuthi ukuhlakanipha kuthi labo abantu abangaqondanga labangelalwazi bayiziphukuphuku bayiziwula ngoba ukuhlakanipha kufuna ingqondo esebenza kahle engakhuthiyo engagudliyo ingqondo ebona izinto ezingayisizo ziqondiswe lezenzo ezingayisizo ziqondiswe. Kuhlakanipha kusinika amaso okuzwisisa impilo amaqhinga kumbe amaplani okuthi impilo yethu lapha emhlabeni simelele kudlula sisiya phambili siyiphila kanjani. Qakathekile-ke ubana abantu bake bahlale phansi bajulise imicabango yabo ekwenzeni kwabo ukuthi kambe khonokho engikwenzayo ulolwazi yini lamaqhinga lamasu aletha ukuphila okungcono kimi mina ngingedwa lomndeni wami lomphakathi lesizwe sonke. Qakathekile-ke khona lokho ukuthi abantu bazilolonge engqondweni. Mhlawumbe kwezinye izikhathi abantu bayaphaphalaza ubone nje izinto zonakale kungaqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi abe sesithi umuntu hayi ngavele ngabona ngiloyiwe. Yebo kambe nxa uloya kukhona uyabuziloyile wena ngokwenza izinto ezingelalwazi phakathi ezingelakuhlakanipha ezingelacebo elikusizayo. Yikho ukuziloya lokho abantu basukele nje abanye abantu umthakathi bambone bengamazi ukuthi mina vele okwami kawuhambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bayangizonda ngenxa yokuthi mhlawumbe balomona ngami. Yebo kambe okunye ungaba njalo kodwa izikhathi eziningi abe ume wena ume mpo ewucabangeni wakuzicabange wena ukuthi mhlawumbe khonoko okwenzayo kulokuhlakanipha yini. Uhlakanipha yini khonoko okwenzayo? Yikuhlakanipha yini ukuxabana labazali bakho endaweni enti likhulumisana? Yikuhlakanipha yini ukuxabana lomndeni lomkakho labomakhelwane awakho yini amaqhinga angcono ongawenza? Ilizwi lithi ohlakaniphileyo uyahlala phansi adinge indlela engcono eyokwakha athi yokubhidliza. Lina bantwana, kambe likwenzayo kulokuhlanipha yini ebazalini benu? Lani bazali, kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebantwaneni benu? Lina bomndeni elizalanayo, kambe likwenzayo omunye komunye kulokuhlakanipha yini? Ngawakho amachinga angatshengisa ulwazi olungcono lokubahlale lidubhulelane imilomo lingenzi izinto ezilungileyo. Kasidingeni ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuyasinika ulwazi, ukuhlakanipha kuyasinika amasu angcono asikhuleke. Nkulunkulu baba olungileyo, sicela ukubana usinike ukuhlakanipha ukuze sibe lolwazi lamaqhinga okuphila ebusweni bakho laphakathi komphakathi. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Soke isikhathi sabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje sike sizwe ukuthi sixoxa lobani osakhulayo. Sakubona mfowethu, kunjani?
Uxoxa noLazarus Sikhwete Ngwenya lapha. Ngi-St. Joseph kahle kahle nje sibanise ngumfula uSmith njengoba sithi plant nje siyagraph. Mina kodwa ngiphesheya leni lase-St. Kodwa i-plant sindawonye sisempuleni owodwa.
Khonapho kwenzani?
Sisezabelweni lapha endaweni zamakhaya zasemakhaya. Kusho ukuthi lamalanga nje besinenkinga yokwebelwa imfuyo. Yikho ke ngaleso sizathu sabona kufanele ukuthi ake sihlanganeni madoda sibonte kabe siyaphila ngasakhilezeni singabantu singenze njani ukuze mhlawumbe sivikele imfuyo yethu namadlelo imfuyo yethu iphele kangaka.
Singathi njengomuntu osakhulayo utshona usenzani khonapho labo likhangela zilezi zamadlelo kumbe kukhona okunye?
Ngithinteka ezintweni eziningi, sibhekane nezamadlelo. Ngiyathinteka futhi mhlawumbe sibhekana ne-development, ukubhekana nama-damage njengoba efile, amanye alimele afuna ukuvuselelwa, amanye adabu kanjalo afuna ukulungisa imibundo. Into elibhekane nazo zonke lezo nezikole zethu lezi esezingamanyiwa ngisho ney'bhedlela.
Singathi-ke kukhona elikulungisayo yini njengezakhamizi khonapho lawo njengomuntu osakhulayo?
Nenhlelo nje ezithile esizenzayo njengasemadamu, kunedamu nalithi lapha esizama ukuthi sizame ukulivusa elakomzola lapha. Kunedamu futhi elinye ngicabanga ukuthi selivufile lelo selifesitment ukuthi sekungaba lidamu mpela selingabamba amanzi. Sincediswa ngabe Caritas laphana e-St. Joseph. Sibhizi futhi nasemgwaqweni lapha sihamba sivusa imigwaqo ngoba nizokhumbula ukuthi imigwaqo yethu ngaphandle kokuthi sizivusele yona hayi akukho kuhamba.
Singathi-ke okungani liyenelisa ukuzenzela lodwa kuyini khonapho?
Kuyatholakala njenganje ngingabuyela emuva kancane mhlawumbe njengasesibhedlela laphana e-St. Joseph sakwanisa ukuthi singumphakathi sodwa siqoqane sihlanganise okungamasentinyana sifake okungamasolonyana lokhu kuncane okungamakhotebhulunyana lokhuyana ngoba kwasekumnyama laphana uyazi sithethe isikhathi singenawo ugesi la ezweni noma nje ngithi ey'bhedlela. Noma nje kuthemva kwesikhathi-ke sathola usizo lokuthi sithole amasolo lamakhulu kodwa sasesikwenzile singumphakathi sokuthi kube nokukhanya abantu noma befike ebusuku omongikazi bakwazi ukuthi badile nanamini nabaguli.
Ye, phosele okugcina khonapho-ke njengomuntu osakhulayo utshela abanye abasakhulayo ukuthi kumele bephile njani emaphandleni.
Emaphandleni bengaba nesifiso sokucela kumphakathi unyana wakithi nje wonkana nabasakhulayo ukuthi no bakithi izenge lethu izigodi lezi ney'gaba ngathiwa iy'kole ngathiwa iy'bhedlela noma yiyo phela imigwaqo iy'ndlela zethu lezi konke lesi kubhekane nathi. Asihlanganeni sibone ukuthi singumphakathi thina kukho yini ebesingakwenza njengoba ngisitsho ukuthi sikwenzile thina okubili okuthathu singumphakathi uhulumeni engakangeneli kodwa kukhanya kuyahamba.
Ye, nithathe leli thuba ukuthi mbonge uLazarus Ngwenya osakhulayo khona ngale-ke e-St. Joseph ekezi. Siyabonga kakhulu ungathini kusasa Lazarus.
Siyabonga mntana Nkosi.
Uhlelo lwabatsha lamhla besixoxa loLazarus Ngwenya ohlala e-St. Joseph's khona ngale ekezi. Kulabo bafuna ukungena kuhlelo lolu sebenzisani inombolo le +1 240 463 5342. Ngizayiphinda njalo +1 240 463 5342. Leke WhatsApp. Okwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Salibonani, ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yabothongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi eZimbabwe. Umculi wegospel uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe uJehova ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokugcina. Balandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD. Baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke inkosi iqhubeke ilenzele kahle nonke.
Siyabonga kakhulu gugu kuna ngapho lapho khona ube losuku oluhle ngengoma yakho le mnandi kakhulu. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani, sike sibone ekade sikhokhela namhlanje. UZulu ukhonona ngosuku lokunanza amaqhawe. Bahlulukelwe abasebenza lo muyi ukontinua loving mhlanga. Olivalisa emoyeni ngenjabulo, uMthembu Zithemba uKips Dube usitshelilale. Kodwa singakhohlwa futhi ngokothi mhlanga. Sithi mfowethu hlala ngokuthula.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.